abantu batshelwa ukuthi bengeke lokuhlatshwa nxa usugula usubanjwa i-corona. Uhulumende yake ngekho health responsible for you ukuthi uthole i-ofisi kumbe ukuthi ulatshwe esibhedlela zikahulumende. So kwakungani i-option yale ukuthi ungayekela ukuhlatshwa, ungayeke uyabo ngaphela option, ungayekela ukuhlatshwa uwe wedwa sugula ama-ofisi asasizabonanga. So most people they fell in for it, bahlatshwa. Abanye babe waba la about 2 or 3 St. Luke's abafentayo, abanye beyenza amafithi we-adimithwa.
Baningi kakhulu yini abahlatshwayo?
Bahlaba abantu abaningi, bahlaba almost all health workers. Abangahlatshwanga yilabana ababe bebe lama-medical condition anjengabo-BP.
Abantu makhaza bazahlatshwa nini?
Abantu bazahlatshwa as soon as wonke abantu abangama frontline workers sehlatshiwe. Yikho kuyaqalisa ukuhlatshwa i-community. Ngathesi basahlaba ama last week sekuhlatshwa ama health workers, so this week baqedisa amapholisa, amasosha nabantu.
Manje ngokubona kwakho kodwa nxa isikhathi singafike sokuthi abantu bahlatshwe, abantu makhaza?
Ngibona bezabuya but ngenxa yama-symptoms ngibona kuzaba yi-50-50 because abanye sigulile size sihlatshwe. So i-Sinopharm abantu abaningi bayayisaba, sikhuluma kwamanye ama-province abanye abakahlatshwa ama-health workers.
Belokhu besesaba. Sizwa kuthiwa e-Folos yikho ukuhlatshwa abantu nje makhaza okwakathesi. Ababaningi yini? Selizwile ukuthi bahlatshwa bebaningi na?
Kuthiwa vele imangalisa abantu because abaningi bahlatshiwe. Ngikhuluma kunje nisewange lami ngithole i-information yangkhona. Lezi hlobo ezinye zihlatshiwe ze-Folos.